Inhlanganiso ye-Federation of Zimbabwe Educators Union iFOZEU yeyinye yenhlanganiso ezingene umhlangano lo owenzelwe emahofisini awe Public Service Associations Building aseHarare. Ingxoxo ibigxile kakhulu ngokwephulwa kwesithembiso sokwengezwa kweholo okwethulwa ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngenyanga edluleyo. Kuvunyelanwe ukuthi uhulumende kumele abhadale iholo elathenjiswayo mhlaka 25 Mpandula, bathi njalo mhlaka 26 Mpandula izisebenzi zonke zizakuma ukusebenza nxa leso sithembiso singagcwaliswanga. UMnumzana Goodwill Taberera, obambele unobhala wenhlanganiso eyeZimbabwe Teachers Association, iZimta, ulandisa ngempumela yomhlangano lo.
During the meeting, we decided to talk only about the cost of living adjustment as promised by the two ministers. We have said we expect the minister to honor his promise even before the end of September.
Besikhangelele ukuthi kuzalungisiswa indleko zansuku zonke ngemva kokubana umphathintambo esithembisile. Emhlanganweni sikhulume ngalokho kuphela njengokuthembisa kwabaphathi bezisebenzi zikahulumende kanye lokubona ngokuhanjiswa kwemali uProfessor Mthuli Ncube. Amalunga ethu belokukhangelela ovumelekileyo njalo sebebolekile bekholela kulokho okwakukhulunywe ngumphathintambo. Ngalokho thina sikhangelele ukuthi umphathintambo ame ngezithembiso zakhe.
Unkosikazi Nomsa Ndebele, omunye wababalisi uthi udane okwamagama ngokungagcwaliswa kwesithembiso sokwengezelelwa iholo ngumqhatshi.
Lokhu esikubone kungena kuma-akhawunti ethu kusimangalisile kakhulu ngoba uhulumende wayesithembisile, kodwa njengababalisi asisakwazi ukuthi waye engasizweli. Khathesi sesilinde abasimeleyo ukuthi betsho impumela yomhlangano lokuthi kumele senze njani ngemva kwalowo mhlangano.
UMnumzana Cabangani Ngwenya, umphathisikolo weManasa Primary, uthi uhulumende akatshengisi isifiso sokunakekela izisebenzi zakhe.
Lezi mali eziholwa ngama-civil servant kutshengisa ukuthi ukudelela kukahulumende. Khathesi ababalisi bayehluleka ukubhadala i-school fees. Lokho kwenziwe nguhulumende kuyenyanyisa, njalo akutshengisi ukuthi labantu yena ngokwakhe ufuna nje ukuzenzela okuthandayo ukudlala ngama-civil servants.
Uhulumende uphiwe iviki lamalanga amabili ukuba akhuphule iholo lezisebenzi zakhe. Ngaphandle kwalokhu, izisebenzi zikahulumende sezithe ngeke zanelise ukuya emsebenzini kusukela mhlaka 26 Mpandula. Lokhu kuvele kumhlangano oqhutshwe namhla phakathi kwenhlanganiso ezimele izisebenzi zikahulumende lomqhathi ngemva kokuba umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube engagcwalisanga isithembiso sakhe sokwengezelela iholo ngenyanga kaMpandula. Asenelisanga ukukhuluma lomphathintambo wogatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Paul Mavima, kodwa wachaza ukuba kufanele kube lengxoxo phakathi kukahulumende lenhlanganiso ezimele izisebenzi ukuze kube lesivumelwano esifakwayo. Wathi njalo umphathintambo okhangele ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube wathembisa ukukhuphula iholo ngenyanga kaMpandula nxa umnotho welizwe wenze kuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.